Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kolo kombane ngale kuthenga ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba lokufundwa ngokukhulu kakhulu sokufanele ukuthi lamanye amazwe baqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhetho luka 2018.
Zianda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezano PF.
Impilo yezima ezibhekile uhambezi sezikhangela xa khuluma ngezethetho ngokuthuma abantu bethu bethakutha wonke umuntu lekarejista abantu bakutela ngokuthi ayinengi labantu afuna ukuthi okukhona lasekeli ababona inguquko.
Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo kuqhubeka, bakhona abantu abasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ezaba khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ziyanda izehlakalo zokutshaywa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa lamalunga ezanu PF. Kugwalo esanda kulwethula inhlanganiso le ithe kulabantu abangamachumi amathathu lane abahlukuluzwe ngabasekeli bezanu PF mabasa ngenxa yokuthi bebegqoke impahla elempawu zamabandla aphikisayo. Iningi labatshayiweyo ngamalunga e-MDCT. Ngolwesihlanu khona amapholisa ahlasele amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khupe eLupane awathela nge-tear gas. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela.
Uhulumende wezamthethoselela 2019 sesebenzelana njalo nabantu bakho ukuthi abantu
makhona
eyizalo nje kuphele eqhubekela phambili ngomkhankaso ukuthi selabantu nje ukuthi bangaphathisa ngawo zekhetho besabe ukuthi semathi. Kolokho mbone ngane kuthekisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba lokufundwa ngokukhulu kakhulu sokufanele ukuthi lamanye amazwe lama-organization akhangela ngezokuthula njalo alisana lokuthi kube amalungelo labantu akhangele kahle sokufanele ukuthi kathi sibaqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhetheni lika 2018 ngoba yikho lokho kuphela okungenza ukuthi abantu babe lokubelo kungafiwa kangako ngokhetho lolo.
Amapolisa wona kuyini okungenziwa ngawo ngoba sesike sabona kanengi sibonile njalo ngolwesihlanu ehlasela abantu be-MDC abagoqela uThokozani Khupe ebathela la nge-tear gas.
Ngibone ngani mina abantu beZimbabwe sokufanele ukuthi labantu abamabandla aphikisayo kahle ababefuna ukukhankasa njalo abasengozini yokutshaywa ngamapholisa kumbe eyokulinyazwa ngamapholisa sokufanele ukuthi bahlale bekhangelisisile bevula amehlo belamafoni afana lama-smartphone ukuthi lanxa sokunjani bathatha amavidiyo betshengisa amehlo amapholisa noba nguphi nguphi uyabe khona ngoba mbona ngani khonokho bangaqala ukwenza kathesi sesekhatshana lokhetho luka 2018 amapholisa azabakwazi ukuthi ngempelampela abenze udlakela abe ngamapholisa bazaphuma kwelinye ilanga kwenye imini njalo bangagcina behlangane ne-justice bangagcina ngelinye ilanga bebizwe ngamagama kwathiwa wena wathaya abantu endaweni ey'njelenjelenje ngesikhathi esithile. Khonokho mbona ngani kungasiza abantu kakhulu ngoba ayikho enye indlela esinganqanda kumbe sikhuze ngayo amapholisa ikakhulu nxa besebenza elemvumele vela kupresident nezanu PF.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Lanxa umkhankaso ukukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka bavikwa bekhona abathi kabasoze basihluphe ngokuvota ngoba akulanguquko ababona isiba khona. Abamabandla aphikisayo balethemba lokuthi udubo olukhona elizweni olugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lemisebenzi luzafuqa abantu bayevota ngobunengi. Kodwa abanye kabakuboni ngaleyo ndlela, kutsho isiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
Impilo ayitholakali, imisebenzi ayitholakali, impilo isinzima, esibhedlela awuhambeki. Sesikhangela nxa sikhuluma ngezekhetho ngathi kukhuluma ngabantu ukuthi sizaredesa kutsha wonke umuntu kuyaredesa. Abantu babutshela ngokuthi mina vele okukhona kathesi, iningi labantu bakhuluma ngokuthi okukhona kathesi ababona inguquko kulaba abantu athi bafuna ukukhankasa ngabazokuba ngazo laba abafahamba nayo ngaba yinto angandlali ezanti. Abantu bathi bafuna okuzadala umehluko empilweni, kodwa kathesi ngisimo esikhona babuboni, babona ngani kule focus nalana bekule mkhangelele political power, but engase ilethe nguquko ebantwini. Ngoba abantu bayakhuluma lokuthi wena thathi idola ezashinde kancane ukuthi idola abona kamiseko kathesi, kodwa abantu bakunanzela futhi ukuthi idola lelo ngase zelenze lethu. Kwakufuneka ama-policies ayezomnetha, ama-economical policies ayezayenza ukuthi kube khona isizwe ukuthi umnotho wethu uthuthuze, but akula konke khonokho. So abantu besibili badangalele, hhayi abalisize compare bethi andiwa kuyi-36 years ama-Israelites ahlupheka 5 years, so should be 4 years to come for us ukuthi sidibeka kanjani. Wenziwa khona ukuthi abanye abantu bayakwenza ukuthi kathi ikungani abantu bezimbabwe lokubekezela kangaka, ngoba singakunanzela ukuthi umongameli wathi wona umgaba wathi esedebheni wathi wona ezimbabwe akula ama-crisis, ngoba yena kaboni umuntu omhluphayo. Into ziya lokhu zisira wethu ziyale okokuthi vele akusela okubambekayo, kodwa abantu balekho qhubeka existing da normal. Sese sikhangela futhi khona ngifehlela lesinzaka omhlaka 14 eBabazi Stadium, i-era e-judgment yokunika i-offside ihlokomise abantu e-BF bala ngoba umsindo waba umsindo abantu ade bezuza wena, kodwa abantu ngani thiwa siyandisi focus. Yes, siyayithandile, bayayithandile le ndaza abantu basho njani, bathi siyayithandile le ndaza, kodwa ngazi same uthukuthela khonkana kubonakala nxa imali bethu singekho ma-bank.
Udubo lonke lolo lukhona Mahlangu, ubona lusenza ukuthi abantu bavote ngobunengi nabe votela utshintsho, kumbe luza kwenza abantu bengavoti njengoba uyatsho ukuthi abaningi bathi kababona ukuthi kuyini okungatshintsha ngoba abantu abakhanya bezancintisa belokhu bengabantu banye?
Udubo leli mbona ngani luzayenza ukuthi khona ibandle libusa kathi SANTF yiwine, ngoba abantu be-SANTF bazahamba bevota nalabo lithana ba bathi kulimeni leZimbabwe azozivote, ngoba abalankanyelelo kumabandla akhona labantu abakhona abangani bafuna ukuncintisa abantu sebekhanyisa. Kodwa vele kuyini okutho kubuyani, ngoba akhangela abantu abakhona vele abantu azozithi kuyini okutha, inkulumo ekhona ngane maphandleni hayi kuyini okutha vele.
UNkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Onke waba ngumphathintambo ogatsha olubona ngokukhumisana umlotha elizweni njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi ukwala kwamalunga ezanu-PF awedale lephalamende ukwamukela umthetho ojonge ukuqondisa uhlelo lokuxolelana into engamelanga ivunyelwe nguZulu. Amalunga ezanu-PF ale ukwamukela lomthetho edale lephalamende ngeviki edluleyo esithi ulakho ukuvusa izilonda zegugurahundi. Umzila uthi sokudingeka ukuthi udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court.
Into esisele nje kuphela eqondileyo thina ngokubona kwethu ku-ANSA ikuthi abantu abenza amacala kababotshwe umthethwandaba omhlaba, i-International Criminal Court, yiyo kuphela esibona ngazathi ngangena kulolu daba. Yikho ngako kuthiwa abantu ema-Thebelands nasibanyaneni kuphela ukuthi sihambise lolu daba ku-ICC bazebotshwa ngumthetho omhlaba, hathi ngumthetho weZimbabwe, ngoba sokusobala ukuthi kabasoze bavume ukuthi kubunjwe umthetho ongakhangela lolu daba. Lathi kasikuvumeni ukuthi awukave kwenzakala emhlabeni ukuthi kunomuntu ongenza icala lingaka akuyazibophe azigwebe phezu kwalelo cala.
Ibandla lakho ikhona yini imizamo eliyenzayo ukuhambisa lolu daba ku-International Criminal Court okhuluma ngayo?
Owakhethi sisakha ikhangelane nokubunjwa kwaleli bandla. Kodwa sesikubeke sobala thina ku-answer ukuthi sesidelile, sesibeke phansi izikhali kule mzamo yokuthi kungaba lento nje ukuthiwa yi-national peace and reconciliation kuleli lizwe leZimbabwe phezu kwamacala enziwa ngomgabe nezanu PF yakhe emathebeleni le-Midland. Sikufake kwasobala ku-constitution yethu ukuthi enye into emqoka esihlukumezayo ukuze sibumbe i-answer ngamacala enziwa igugu rawundi ende kasikhole ukuthi kulento engaphuma phezu kwemizamo le kade sizama ukuthi sisebenze nabanye ukuthi kukhunyiswa nomlota ngoba ukukhumisa nomlota abakucabangayo into nje ukuqhubelana igwayi kathi siyacabanga phezu kwalokho ukuthi onileyo kayethonisiswa yikho kasihlangani kulokho indlela kuphela ukuthi thina njenge-ASA esingaphumelela ngayo ukuthi nxa sesifakele i-foundation yenhlanganiso bese sithi thina siphumela phansi ngabameli babantu bemathebeleni ze-Midlands kuphela simela phansi sithi sifuna icala legugu rawundi liye emthethwandaba bakhemba ukuthi amanye amazwe ikakhulu ilizwe elifana ne-Britain labo-Canada labo-America ababona lesi sitha senzakala kodwa bakhetha ukuthi bakhangele eceleni icala leli lenzakala lina-Britain yini elalisanda kuphuma ukuphatha leli lizwe cala esincedisa ukuthi sithole i-justice phezu kwabantu bethu abafayo.
Ibandla lenu limi ngaphi babamzila kudaba lokumanyana kwamabandla ngaphambilini kokhetho amabandla aphikisayo?
Ngiyakuzwa kubeke sobala ukuthi bona abalazi isikhathi sokuthina bethonisa amacala enziwa kudala. Kuba sobala ngakithi ukuthi abaningi babona laba bantu abathi bona bafuna ukuthi bamanyane. Kabafuna ukuthi thina silingise isinto zemathebeleleni. Phezu kwendaba yegugu rawundi sizakhuluma indaba yemsebenzi lamathuba nje lapha kwelakithi ukuthi abe ngawabantu abahlala emathebeleleni. Asiboni ukuthi uTsvangirai kumbe umjuru kumbe umnyandakwa kumbe utentayibiti. Nxa kuyukuthi into lezi ngabazivumi zingekho ehlelweni zabo hayi thina kasikho siza kumasoto.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla le-ANSA. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Zulukandaba lingalitshona njani lapha elikhona khonangapho ngemakhaya mina lapha-ke Nyaphila. Ye, kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokungenwa komfelokazi. Kambe lokhu kusayenzakala yini kumbe akusenzakali? Nginenhlanhla ngokuthi ngilo mama lapha unkosazana Stars Thebe Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo mnumzana uSiso Ndlovu odabuke eLupane kodwa-ke uhlala eJohannesburg. Baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila bakudume njani?
Hayi, mphile kakhulu. Ye, Mathebe kunjani mama?
Ngiyaphila baba, ube njani Mthembu?
Hayi, siphile kakhulu. Ngiqalise ngawe baba Ndlovu. Nxa sikhuluma ngokungenwa komfelokazi, wena uyakusekela kumbe akusekele yini khonokho?
Hayi, mina ngibona kuyinto vela ngithi yayikhona ekadeni endulo, so angiboni ukuthi kushintsheni. Mina umfelokazi uyamngena ma ngabe kuwukuthi uthandile vele kungena umfazi womfowenu, ona umfazi womfowethu uthandile ukungena agcine iy'ngane zami, angiboni inkinga yakhona.
Mabhoqo, nantu udaba lapha uyamuza ubaba lapho uthi hayi ukungenwa komfelokazi yena akaboni kule nkinga khonapho.
Uqondile kodwa sesikhane umkhuhlane esiphila phakathi kwekhathesi kakhulu umkhuhlane wengculaza. Kuba kubi ukuthi abantu bakhobengena nabengadingisisanga ukuthi isimo sabo sime njani. Kodwa eceleni lokuthi umama usekele abantwana baswele ongabagcina, kuba kuthi nxa oyiso omncane bengena egumeni bezomgcina lwana umama. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi sewufuna yena umamalo abe muyofunayo ukungenwa. Akube ngenxa yokufuna hayi ukungenelwa okusaba kulowo muzi bathi angaphumi.
Mbuye kuwe baba Ndlovu, uyezwa lapho amabhoqo uyakhuluma ukuthi umama kumele abe efuna ukuthi akwenze khonokho, kodwa wena ngiyakubona sibili ngesintu uthi hayi kumele angenwa kuphela noma kunjalo.
Hayi khona awukwazi ukuthi umjele engafuni. Angithi kufana le ntombi uyayithanda ma ingafuni ayifuni. So mina into engingayisho nje nami ukuthi umama wasekhaya ma ethanda ukuthi mina ngingamngena akunankinga, ngiyangena ngigcina abantwana bomfowethu. Sekuya ngaye ma ethi yena akafuni angabanjwa ngamandla futhi ahambe aye lapha oyabe funa othanda khona. Kodwa-ke ma kuwukuthi nawe uyavuma, hhayi akekho umuntu okufanele abeke umthetho ukuthi makuyenziwa, ngoba vele into iyayisenziwa kudala, hhayi kayiqhubeki isenziwa. Ayikho into eshintshileyo, abantu nje ukuzalwa kwabantu. Kodwa abantu ma kungamaNdebele kusasengamaNdebele vele akudala, lokhu siyinzalo eyodwa.
Mhm, mabhoqo kunapho ke nxa usizwa lapho yakhuluma ke umnumzana. Kodwa ke nxa sikhangela phambilini abantu laba babe vele bengathandani yini umuntu engakabhubhi umnikazi womfazi.
Ukungena lokuganga izinto ezimbili ezihlukeneyo. Nxa babe vele bethandana umufi esaphila babe ganga labo babe thwalile. Yikho kuthiwa yikuthimbithunga mhlawumbe umne wabo uyabe engekho esimazweni akhatshana so kuthiwa umna wakho ubelekho ethimbithi umuhla lapha ekhaya kwaze konakala. Kodwa lapho kuthiwa ngokungena phela ukuthi uyabe sekwenza sobala egcekeni ukuthi sengigcina abantwana bomfoyo seyitheki khona na ufuna yena umama lwana akufise khonokho ukuthi uyafisa ukungena abe sezesitsho nemithetho yakho ukuthi hhayi babomncane asihambe new start siyethe silidwa siyekhangela igazi lethu ukuthi limi njani ukuze ukungenana kwethu lokhu kungabi zikho ezela kube ine sengicela igciwane ngingazigulisa umama omncane ngapha ngikhaya kumbe ngothwele igciwane lakho ngapha lomama omncane ungazi ngiseda mina sabele ngigcine abantu abasebetiye nguyise.
Siyakuzwa kakhulu-ke mabhoqo ukuthi sihlathi sesedliwa kumangoye vala khonapho-ke babandlovu utsho lokuthi wena ungathi wayenza khonokho ungakwenza yini kumbe ugcine sosiya le new start lapho besiyakukhangkhakela igciwane kambe kungayenzakala khonjalo
kuye ngumama ngeke ngiphikise ivele ngoba ukhulume kahle impela kodwa-ke angisho nami ukuthi mhlawumbe sifanele ngifake nama wami ma kuwukuthi sivumelane ukuthi siyo-checka igazi sihamba siyo-checka igazi siqhubeke siyahlala nomama.
Ye, siyakuzwa kakhulu vala ngamafitshane mabhoqo siyamuzwalo-ke ngunkosazana Stars Thebemathe ingcwethi kwezamasiko esintu njalo lapha silobaba uSibusiso Ndlovu yena udabukela upane kodwa uhlala eJohannesburg kulezi nsuku lingathinwa lakusasa mbongile bantu. Letheba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube ilandi
siyabonga jahe elidala sizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikobe namhlanje ngibe lenhlanhla lokuxoxa lomhlabeli womdumo wekwaito le-hip hop olengoma edumayo emphakathini uChris Ozzy Oz. Bengifuna ukuzwa okuningi ngale ngoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi Amantombazana njalo ukuthi uzabe ukhisha idlalade elikhangelelwe ngabantu abaningi emphakathini nini.
Baqwela amantombazana bafuna ukusimikisa nathi.
Ngiyakwamukela kuhlelo Chris masihlabe le ndaba sitshele okuningi ngale ngoma.
Ya amantombazana actually ingoma ehluphile like manje egazi lami ihluphile kobulawayo sihluphile lapha ngasefos ihluphile ngaseswankereni and then le namba ngiyirekhode ngenza ikholabo no-SQ.
Kuyini okwawenza ukuthi ukhethe u-SQ?
So far bengakabi ne-collab e-strong namajida ase-RR and like u-SQ istandards again ngiyasifila blind so bembona ukuthi kungcono ngenza i-collab naye.
Uyazi le ngoma ingishaya ngaphakathi umdume otshiyeneyo uyazwakala ngizwa ikwaito njalo i-hip hop awungichasisele ukuthi ingoma le umdumo bani?
I-hip hop kwaito.
Ngiyaqala uzwa ngalo mdumo ungathi nguwe odumayo kakhulu ohlabela ngalo mdumo.
ya ngiyabuza mpintsha ikazi rap kuzwa lana.
Okay mnandi masiqhubekele phambili kuyini okwaphefumula ukuthi utshintshe from being a dancer to ukuba ngumuntu oculayo ohlabele umdumo we-hip hop lekwaito?
Ya ngikuthi like bese ngingene kakhulu kwi-industry yokujayela yabona mfethu so ngabona ukuthi kungcono manje sengikhulile yabo kumele ukuthi like upgrade isihlayela so ngabona kungcono ukuthi manje kungcono ngiphushe i-hip hop yabona.
Kuyini owaphefumula le ngoma why amantombazane?
Ya lawo yazi it's all about girls mpintsha. like ekhaya yabona ukuthi mini support kakhulu amantombazana bancanya kakhulu so mbona ukuthi this time unyona njani ngibafakela uculo lo grand yabona bashiphela inamba for ukuthi ngibatshengisele ukuthi nabo babalulekile kimi empilweni yami yabo
ngemva kokukhipha le ngoma ukhangelele ukukhisha idlala dena
no I'm actually dropping a EP
ungitshele phela ngamafishane ngale EP yangkhona
yeah ngile featuring lo Kelvin the featuring lo SQ and the featuring lo Nyasha Thimbe featuring le Mikomba lenye intwana okuthiwa ngu Baby John lenye intwana okuthiwa ngu Max like ama jita pusha industry ngayo I'm trying to feel myself see and this is go bigger
myself but ladies and gentlemen since I'm here I love me to feel le EP yangkhona usuyinikezile isihloko na
yeah kuzolunga
kuyini okwaphefumula isihloko leso
le kuzolunga like ukuqinisa like amajide like ukuthi like now usebunzimene awukhethelekile ngaba ngontombazana ngaba lijida like yathola ukuthi kunabantu abavaya isicelo namapapers akha grand udinga isiphana ositholi yahlanganisa yahuzuka so like leso ngikhipha ukuqinisa labantu ukuthi no mpintsham ungaba usebunzimene ngaba kunjani mfethu akuhlangani but just ithemba ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga
ukhangelela ukuyikhipha nini le EP?
EP like ngiyayidropa like end of this month.
Uzabe ukhiphi ingoma entsha na ungakakhiphi idlalade lakho?
Yeah, lokhu ngisaplana but like okwamanje safocuse ngoba ngifuna ukwenza i-video for i-track lelo mantombazana. So sazama ukuthi ngihlanganise iyenze ngijankura lesangane leya ngijalela phansi but emalangeni. So ngisazama ukuhlanganisa mpintshana.
Amantombazana ayafunakala na for i-video yakho.
No, obviously amantombazana. Ngoba like vele ikhuluma ngamantombazana so ngizomixa like amajida lamantombazana.
Abantu abafisa ukuthola umculo wakho bangawuthola ngapi?
Yeah, izoba khona ku Facebook and lalabo bazofuna imamela like SoundCloud izobe ikhona futhi and then like yeah, ngasho kanjalo mntinja.
Hayi mfana kithi, ngiyathakazela ukuphumelela kwakho okwenzakala emphakathini uyaduma ngempela. Wothi ngithi amhlophe mfana kithi. Kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Olivalelisayo nguChris Oziz lo Mike Hobe. Nizalishiya la nengoma yakhe edumayo emphakathini engaphansi kwesihloko esithi amantombazana. Bafuna ukuzimixa nathi. Baqwela amantombazana.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu ungwamukela kuhlelo nami ngibingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphathele uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeqemba ngikhangele kwabaseRoma chapter 5 verse ngeka 4 sikhangele ithemba ithi yona iverse ka 4 lo 5 lithi yona ukubekezela kukhipha ubuneke emuntwini ubuneke bona bukhipha ithemba ithemba-ke akesoze lisiyangeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthele uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu ngomoya wakhe oyingcwele ngifuna ukukhuluma ngokuthi abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi bengangena emimeni enzima umuntu uyalahla ithemba ikanti siyananzelela ukuthi ukubambelela nokuba lethemba kuyenza ukuthi umuntu isimo sakhe kunti kumbe ngathi ukuba nguye kwakhe kuphume kube ngigceke ibizwi kankunkulu lapha lithi lona ithemba alisoze lisiyangise ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufake uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu lo mdalo uqakathekile ngenxa yokuthi into eyenza ukuthi umuntu alahle ithemba ukuthi uyabe selahle ukukholwa kuNkulunkulu njalo umuntu ulahla ithemba ngenxa yokuthi uyabe selahle ilizwi likaNkulunkulu uyabe engasathembi ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuphutsha ulutho lolo abe emthembise lona kumbe ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuba lempela impendulo ngomumo umuntu awengene kuwo. Ngakho ithemba liqakathekile, ayikhona kuphela emuntwini, kodwa ithemba liqakathekile esizweni. Thina njengabantu beZimbabwe singene phakathi kwesikhathi esinzima kakhulu. Ngikhuluma khona manje, ngiyambona imidende abantu belayinile emabhanga bedinga izimali. Njalo kathesi izikole ziphe zivula, mbona imidende yabantwana abathembekisiwe kuthana babuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bengalazo imali zokubhadala. Konke lokhu kuyayenza ukuthi abantu balahle ithemba, becabanga ukuthi kambe umumo wethu uzatshintsha yini. Manje namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi hawu, ithemba kalibe khona bazalwane, ngenxa yokuthi lasilizwa nkunkulu ithi singabale themba asoze siyangeki, ngenxa yokuthi uNkulunkulu yena wethembekile ukwedlula thina. Singananzelela ukuthi ilizwi kaNkulunkulu liyathengisa ezigabeni eziningi. Sasibona u-Abrahamu iseleminyaka efika 99 nomkakhe uSera esiyemdale kokuthi ngemvelo kwakungasoze kwenza ukuthi abe lomntwana. Kodwa ilizwi kaNkulunkulu lithi kalahlange ithemba. Siyambona ukuthi kulobufakazi bokuthi uSera wagcina ethole indodana othola u-Isaac. Kwaba yisimanga esikhulu kakhulu, kodwa kungenxa yokuthi kazange alahle ithemba. Njalo siyakwazi kule zinto eziningi esizinanzelelayo, njalo kule bufakazi babantu abaningi abangani lapho belahle ithemba, kodwa uNkulunkulu wabaphutshisa. Lapho ngakukhangela bona abantwana bako-Israyeli, siwabona behlala iminyaka edlula 400 years besekugqileni. Uma ukukhangela wacabanga ukuthi abantu abazazi beyekufa isizwe lethu izaphela, kodwa nxa sikhangele kathesi u-Israyeli ilizwe elinkalakatha, ilizwe elinothileyo laphuma ekugqibeni. Ngakho-ke namhla ngifuna ukukhuthaza ama-Zimbabweans ukuthi singalahli ithemba. Ngikhuthaze abalaleli bethu besezindlini, kumbe uyagula, kumbe ilo mumo esikwenza ukuthi ubone ngani usudangele, sibonakana kusoze kutshintshe. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi ngoba le themba uNkulunkulu uyakwanisa ukutshintsha umumo lo phakathi kwabo.
Kuyigqibe mfundisi.
Namhlanje ngifuna ukuthandazela abantu abasezindlini abalaleleyo ukuba namhlanje uNkulunkulu avuse ithemba enhliziyweni zabo. Lokukholwa ukuthi yena uyakwanisa ukuthi aqinise lokho akuthembileyo ezweni lakhe. Baba, ngegama likaJesu ngithandazela wonke umuntu olaleleyo, olalele kule program, siyamthandazela ukuba kulabo abagulayo baphilise, kulabo asebelahle ithemba banike ithemba, kulabo uNkulunkulu asebecabanga ukuthi impilo yabo isiphelile banike impilo entsha ngegama likaJesu. Baba, siyathandaza, sithandazela abatsha, sithandazela omama, sithandazela obaba, bakhuthaze, khuthaze isizwe seZimbabwe sibe kwazi ukuba ikusasa yaso izakuba ngcono ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu asibusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi lamhlanje nje kulilanga langesonto. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF. Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo uqhubeka, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba kungela nguquko ezaba khona. Ayike kwanelo kwalamhlanje, sihlobo esithandekayo, asibeni sonke kuhlelo lunye ekusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.